sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 23 mpalakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi, kodwa inengi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho welizwe.
Owakathethi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho.
Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5,000 bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mgano munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emabolene esigabeni se-Lower Gweru, lapho iqembu le-Dynamo selincikilane khona lele T1 izolo.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamo singayibonga kakhulu ibuye all the way from Harare. Ngibonga ubaba Mario tibabuye bonke iboard ye Dynamo.
Kodwa kulabanye abathi kefu le Unity Day libakhumbuza okuthunuka inhliziyo zabo.
Ukukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi, ngibona into ilanga leni lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi kube lilanga lekhisimusi, kodwa inengi lithi le kuza kuba ikhisimusi embi kakhulu ukwedlula wonke solokhu lizwe lathola umbuso okhululekileyo. Ukudla lenye impahla emqoka empilweni kaZulu, intengo isiqanse okwesabekayo njalo okunye vele akusabonakali ezitolo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi ukuze sizwe ukuthi ilanga lekhisimusi liza kuba linjani lonyaka.
Okwalonyaka kunzima kakhulu, esingakusho ukuthi thina lapha eZimbabwe ikhisimusi asoke siyidlale ngoba imali yakhona khathesi abantu sebeqasile ulala ema-bank usiyalayinela i-cash uzaphiwa 200 bond engasoke vele ithenge ngitsho lutho ngoba thesi nxa sikhuluma irayisi 2 kg eyodwa iyi-45 bond. So okwakathesi vele asingeke sithi khona ikhisimusi siyalungiselela. Into engiyinanzelelayo esiyenzayo njengabazali lapha ikakhulu koBulawayo, amabhuku yiwo abantu ade siwadobe sesilungiselele ukuthi khona izikolo zivule. Okwekhisimusi leli kuzabe kulilanga nje elifanana lamanye amalanga. Asiye ukuthi lo kind wawudala ukuthi maybe sizathenga lokho grocery sidle abantwana labo sibacecisi. Akusoke kwenzakala okwakathesi. Okwakathesi vele sigcina ukuthenga i-stationery for umnyaka ozayo ngoba izinto zinzima and asesayo lokuthi nangomnyaka ozayo intengo zase zikhwelile. Sikhuluma kunje amafizi akhwelile and aqanise ngemali esingayenelisiyo. So ukuthi sikhanye sithabele usuku lolo lulodwa kunzima kakhulu ngesimo lesi esikhona lapha eZimbabwe. So okwakathesi vele singathi thini ikhisimusi izadliwa mhlawumbe laba megaba lendiva eGoli, kodwa umuntu ohlala lapha eZimbabwe City osebenza lapha akula khisimusi vele angayidla ngoba imali yakhona vele ayeneli lutho. Ngaze uhambe uyeyithatha lapha ebhanga vele uphuma lephe babheke yodwa kuphela ungathenganga lutho. So esingakutsho nje ukuthi khona lonyaka vele akula khisimusi esizayidlala kuyabe kufanana lamanye wonke amalanga.
Manje bona abantwana libatshelani ukuthi leli lilanga lekhisimusi kodwa asenelisi, bayakuzwisisa yini nxa libachasisele?
Abantwana uthi bakuzwisise ukuthi khona hayi imali azeneli, kunzima kakhulu ukuthi bakuzwisise, kodwa akula ngenye indlela ngaphandle ukuthi batshele ukuthi khona anti yabona thesi ngimthengele lokhu okwesikolo. So khathesi yikho okuqakathekileyo, okwekhisimusi sizathi sikwenza ngokuya kwesikhathi ngoba akula ngenye indlela. Langaze lo kuyabe kunzima sibili, kunzima ukuthi khona baze bakubazwisise ngoba ithime yasongani mhlawumbe sekela ngoba singafuni kodwa nje labo siyabatshela ukuthi hayi yabona lanthi umumo unjani so sicela lisibekezele lokwakathe sisithenga vele into zesikolo ngoba sikhathe singakhayela iCD lapha eZimbabwe laba be early childhood development abantwana abahamba belabo 4 years istationery sabo siyadura because bala ungamabhuku abakusebenzisayo sikhathe ebookshop yabuthenga nge $80 elilodwa ibhuku kumele asebenzise about 8 books so imali yakhona ibiningi kakhulu so siyazama ukuthi sikhulumisane labo ukuthi hayi ngithengile lokho yabo lawo lokho ungcenga ukuthi hayi mntana nami ngithengile lokho kwesikolo okwekhisimusi zathe sokubona ngoba kunzima kakhulu ngoba nxa singathi mhlawumbe senze okwelanga lona leli lindodwa vele akusoke ukusikise ngabe sezula isikolo sabe sesikhala ukunjade sifakelwa ama-message ezikolo besithi khona sibuye for ama-fees ama-top-up so vele ukunzima kakhulu ukuthi khona sikhangele lilanga leli khisimusi sikhathesi siyayenza khona lokho kwesikolo langaze kuyengabe bejabulile abantwana kodwa hhayi sizaqakathekiswa kwesikolo ikhisimusi sizabe sikhangele khona lokho sizaphoma ukwenza nje khona lokho okuncane but vele ukunzima kakhulu namhla i-2 kg ye-chicken i-129 so vele kunzima kakhulu ngoba uyakhanthi ngelanga lona lelo engxenye lizabe lizayidla but kodwa vele imali yakhona ayibambeki kunzima kakhulu.
Lo ke ngunkosikazi Duduzile Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Thina be-Studio 7 abathi uTrax Edis Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami uSithandekile Mhlanga.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokumanyana ele Unity Day kulandela kulobelana isivumelwano se Unity Accord phakathi kwamnumzana Robert Mugabe oyekhokhela ibandla lezanu PF lo mnumzana Joshua Nkomo wayengumkhokheli webandla le-PF ZAPU ngomnyaka ka-1987. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,000, bevela kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo besemcimbini wokuthakazelela leli langa elikhefu le-Unity esigabeni se-Lower Gweru izolo. Wona ke kungumcimbi obuqoqwe lilunga ledale lePhalamende elimele iVungu constituency umnumzana Omega Sibanda owebandla leZanu PF. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda eseGweru.
Abantu abaningi bajabule kakhulu ukubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe leDynamos lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu leTel 1 okuyinto ebamangalise kakhulu. Mnumzana Omega Sibanda umeli wevungu ephalamende uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzela ndawonye kwabantu.
Ngithi lapho engikhona ngakuthatha njengoMP ngathi mina ngumP womuntu wonke. Azibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala nke zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu.
Umnumzana Benjamin Mbalawe Ward 7 ungukhansela webandla eliphikisayo le-MDC la ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahlelo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engwezanu PF.
Ubizile abantu bonke wadiba ngakhetha imhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi ngibise le-Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe into yini. Bona labo bantu ababili abayibo benzi khona uNkomo nomgaba abasekho. So bachiya bathi la ngaleli hlalele kwelikhona so yikubona silapha size kuyimidi
unkosazana Shilamu Derere lelunga lebandla leZANU PF yena ke ujabule kwamagama ngosuku lolo.
Isuke esigabeni sako suku neng village ilanda ilanga le Unity Day kubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abela nyathaba ngoba sibe sibanengi hlangane labo babompala ithabe lokubona oPhilip Chiyangwa engani bazwela emaredweni kuma TV namhlanje babone live
labe bandla leMDC bebekhona bethakazelela usuku lweUnity Day. Ngokuzana Fortune Biba ngomunye wabo.
Sikholise kakhulu ngeUnity le kade khona mina kodwa ngingwebandla leMDC kodwa zange sike sokubale konke lokhu futhi thina singabali phibandla sizama ukuthi sithuthukise ilizwe ukuthi sibambane ukubambana kuqhakathekile njalo i-development yeqhakathekile okudlula konke
unkosana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqhakathekileyo
Tendai Mhlanga owezanupf ward 7 isigabeni sakophihli esentfeth ngilapha emaboleni size ngelanga le-unity day nokujabula kakhulu ukubana sihlangene hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kulakuqokozela okukhona abantu balalela okukhona silabantu abaningi abakhona abasevakashele abavele endaweni ezehlukeneyo sibambene hayi kuhle sibili nokujabula okukhulu
ngemva kokudla kuthe selimathunzi kwaba lo mdlalo we-dynamos le-tel 1 mnumzana raman kumbo ngumqeqeshi weqembu le-tel 1
so tel 1 that is funa udlala iphathi yethu because igwero into abona ngeyethu la and sifuna ukugenerate isupport yethu lathi ngapha egwero so kuyasincedisa lathi khona abangezitel 1 awuntobona lapha phela itel 1 ngegwero so lapho ukuthi labo bebele bhora ku-premier league ukuthi belungelanje kumele besupport i-team yabo phela so ababuye bezosupport itel 1 uzabona ukuthi nathiwathela bebuyela amathimu amakhulu bonkwaye le ndawo zo-dynamos o-caps babebuya lapha babalele i-privilege yokubuyela ama-big games ngenxa yethimu yabeyalapha egwela
umdlalo wenguqu odumileyo owakwadlalela i-highlanders ujoel luphahla uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda uthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona
ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you are going to unearth because I think kulama rough diamonds emakhaya uyabona ukuthi the talent is there nami nje ngatholakala echolocho ngani i-Islanders besihambela kuthi besiyathengisa izinto zabo babesithengisa baze bethole i-chance ukuthi babukele ibhola basebembona so these are the kind of games that we want to give to the people kuma-rural areas
iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa bathi badle basutha bagida babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-tel 1 the wifer boys linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penalty shootouts lathatha inkezo ye-unity cup ngimele istudio 7 emaboneni elowakweru igama lami ngu-ezra chisa sibanda
siyabonga ezra chisa sibanda kodwa abanye bathi ikhefu le-unity day alibakhumbuzi ukumanyana kodwa libavusela ukudabuka kwenhliziyo zabo sixoxe lomunye wabo otsho njalo umnumzana Ernest Mlandu Moyo oyisibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko
kanti ukhuluma lomuntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi ngibona le ilanga kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda emandebeleni kimi lithi ukukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo kakukho okunye likukhulumayo ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawela abantu lawa wasila kuleyokuloo mbhuqazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela
ye kodwa-ke sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzanu PF ungathini wena ngalokho ukuthi kulokho kule Zapu yini kuzanu PF
ye kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifiti ngochombe belesokusela ochombe bodwa kuzanu PF ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi laba bantu bazifuna ukubavusa yini abantu be-gookground anti yezi ingxoxo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe so laba bantu thina sibona ingane besele ngale bavele kabakho la sebajoyina bo labo bantu ababesibulala so labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala
kodwa labo abasukayo kuzanu p f babumba katsha izaphu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini
ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangwa kubangelwa yikuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokhu bephakathi bangaphansi sezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange kutshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile lakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawo egandi kulo baba lokuthiwa ngunale owe-MPRC esikhumbuleni ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumule ezixukwini. Akutshengisi lutho okunceda laba bantu, kutshengisa ukuthi laba bantu bebephakathi kokwesaba, ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabona ngabonakala ngayo kuxa ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Ernest Mlandu Moyo owayesibotshwa ngesikhathi sempi yenkululeko, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamabhasi lamakhombi aya emaphandleni sebekhweze imbadalo ngesilinganiso phose esiphindwe kabili. Abanye abanini bamakhombi lamabhasi babikwa bejele iphephandaba leli ukuthi ukusilela kwamafutha edizili yikho okubangela ukuthi bathenge emkambo wensitha lapho amafutha adula khona labo bese bekhweza imbadalo. Iphephandaba leNewsday lithi ibandla leMDC lithi inkulumo okumele zenziwe ngezokuguqula imithetho enqabela ukhetho olukhululekileyo, hathi ukudinga izikhundla njengalokhu abathi kwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu balaleli bethu. Ye, kumilayizelo lisithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1202-465-0318.
Ndiyavuka balaleli labahlakazi. Hayi, thina siyavuka. Hayi. Ehlelweni lukahulumende olokwehlisa intengo yempuphu siyambonga. Simbonga kunjalo, kayenze kubonakala ukuthi nguye uhulumende okhulumileyo, kungakhanyi njengathi kukhulume usobhukwe reserve okuthi akulandelwa. Kayenze into ebonakalayo ngoba abantu abaningi abantu abasemakhaya abangasebenziyo, plus uyakwazi uhulumende ukuthi imali yakhe le ayipha abantu ayisebenzi. So abantu ukuthi bangathenga njani layo i-50 naleyo inkulu kakhulu. So singathi uzamile but akukhanyi ukuthi nguye okhulumayo, kungakhanya ngathi nje kukhuluma usobhu. Ngiyabonga uMageza.
Salibona nibalandele Studio 7. Injani nonke? Awuvinja kwamabandla la aphikisayo akusebenzi vele, ngoba loku abakwenza nje kucindezela, akukho right. Kucindezela ngoba ubona nje ukuthi vele abafuzwani leqiniso. Kodwa ke mina indlela engibona khona ngale ndaba kaThabo Mbeki kutwa ukhona uzozama ukuthi ahlanganise abantu ngokomnotho welizwe, hayi kahlanganise bona bona labona lokushamisa labomnankagwa. Thina mayeza ngabakhithi nje zihlale zifake ucingo nje kube umngcele one time, kube doza doze abale abangapha bangapha sikukhathile thina.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela iStudio 7 lani lonke balaleli. Mina igama lami nguSithole kwaBulawayo. Indaba yokuphila kwethu eZimbabwe lokhu sibanzima suku ngensuku, kungani akusela government? Pho manje sesiswele lokuthi sizaphephela ngapi bantu bakaNkulunkulu, ngoba umnankagwa lo Chiwenga lo hulumende wabo, they've lost touch with the reality. Abasakwazi ukuthi benze, they've just become puppets of China. China yilizwe elifuna nje ukubenefit at the suffering of the masses of Zimbabwe. Njalo okwamanje i-opposition sokumele ithathe inyathela eliqinileyo engakaze ilithathe, ihambe e-United Nations iyefaka udaba lolu olwemisirulu ngeZimbabwe ngohulumende lo wamasosha, ngoba isadikile e-AU akulalutho oluphumayo. is just a club of dictators. Bakhangelele bona ukuthi uhulumende ongawukhona kumbe yiliphi ilizwe behambe nje just to show their faces and they become toothless bulldogs. Yikho okwamanje izinga eZimbabwe elokuhlupheka selifike ku highest level of suffering. Njalo nxa nsizwa umuntu onjengoguthu ekhuluma e-Studio 7 ethuka kanje, I am so disappointed ngoguthu. Ugutu used to be vibrant, as he says, but now he's a vibrant of insulting the opposition where he came from. Ugutu must be very careful the language yakhe in this Zimbabwean politics. Engazathi nxa esengena umhlangano lomnankagwa azibone angani is very special over Zimbabweans who are suffering. I'm so disappointed ngoGutu. Abantu abanjalo boGutu they must never get a platform ku Studio 7. They are very insultive. Uyayangisa uGutu. Xa ephiwe imali yizano, he must just eat that money, close his door and shut up. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Nivuka ninjani bani pe Studio 7? Ninjani bani pe Studio 7? Siyaphila, siyaphila impela. Siyanamukela. Hey, yazi mina ngizibuhlungu kakhulu ngale nto eyenziwa ngabantu bakithi emathebeleleni. Abantu bakithi emathebeleleni, mangithula ngibheka. Yibo abenza ukuthi izano PF ingaphume embusweni. Ngoba one banejelasi abantu basemathebeleleni, hayi asiyekeni ijelasi, sizameni ukuvusizwa, asiyekeni ijelasi. Abantu basemathebeleleni banejelasi. Nangomunye wavula iqembu lakhe wathi yena ye Mthwakazi Republic, wathi wathi kodwa Mthwakazi Republic wakhona loyo akusiqembu elingavusa ilizwe leliyana, liqembu lobandlululo. Ngubani umuntu ozobuya ezo-investa koBulawayo lapho okunomuntu obandlulula abantu khona? Two, nangomunye usevulo kwakhe lokho abakubiza bethi MDC Zimbabwe for ini? Yabona ukuthi manje ene futhi mangibheka iZANU PF isebenzisa abantu bakithi emathebelelendo ukudestroy MDC. Ene manje mangaqhubeka kunje abantu bakithi besenza kanje, lelizwe leli angeke lize livuke, never. Iyabona leyo nto yiyo enziwa ngabantu bakithi emathebelelendo. Abantu basemathebelelendo ikakhulu emakhaya bavotela iZANU PF as long as iZANU PF ibaphukudla. Ene nalokho kudla ebapha khona akusingokwabo, kudonethwa yi-United Nations. Abantu basemathebeleleni, hhayi asizameni ukukhweza ama-socks. Kahle kahle kumele sibe yazi into esiyifunayo. Ngiyabonga.
Ye, labo-ke ngabalaleli bethu abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke balaleli, lingathumezeli imilayezelo emide kakhulu edlula ama-2 minutes. Siyabonga. Ngamafitshane-ke sikhangele-ke ezalapha kwele Melika. Usomlomo edalela ePhalamende ngapha kwele Melika elithiwa lona yi-The House, unkosikazi Nancy Pelosi, elokhu esala ukuqhubeza amaphepha okuthonisa uMongameli Donald Trump edale le-Senate esithi kukhona okumele kuqale kulungisiswe. UPelosi uthi kumbalwa okumele kulungisiswe engaqhubeli amaphepha la athiwa ngama-Articles of Impeachment idale le-Senate elilamalunga amaningi awama-Republicans, okungabangela ukuthi khonale nxa kungahambanga kuhle bazavota ukuthi uMongameli Trump engaxotshwa esihlalweni, ngoba lapha ukuthiwa khona se-impeachwe khona ku-Senate ku-House bekugcwele amalunga edale awebandla lamademo awama-Republicans abayibo abebandla likamongameli Trump. Nxa bengahambiswanga abanye ukuthiwa kumele baphe ubufakazi ababesebenzela uhulumende kamongameli Donald Trump, kuzaba nzima ukuthi bamsuse esihlalweni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington 9 medium wave la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku short wave 4930-13860 la ku 15460 kilohertz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Manje ke sithathe ikhefu silalela uCooksman ehamba labanye bakhe abagoqela ke uMadlela. Hamba lo Madlela labanye bangani babo ithiwa yona uza ngikhomba ye sigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebayisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Sokusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi kodwa inengi lihlaba umkhosi ngomumo wezomnotho. Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo bebecupha mgani munye emcimbini wokuthakazelela usuku lwe-Unity Day emaloveni emaboleni esigabeni se-Lower Gweru. Izolo lapho iqembu le-Dynamo selingcingelane khona lelethe 1 silusigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.